Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 28 kuLwezi 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sokuchoyo ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolweni usungenile and usazo spreader.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo izolo.
Nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Sixoxa labesifazana emaphandleni ngomkhankaso wokulwisana lodlakela ezindlini owe-16 days of activism against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo kuleli dolobho kulinyanga kuphela selifike kumatshumi amabili lane 24. Kulaba ngamatshumi ayisishiyagalolunye lanye njalo ababanjwe lomkhuhlane izolo. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi phose amane 39 ngabakobulawayo. Leli dolopo yilo eliqhubeka likhokhela ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 9714 kwathi inani lasebesilile lona likhwelela yaku 8470. Abalokhe begula bafika phose inkulungwane eyodwa 969. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngabagulayo abangu 351 lilandelwa eMathebeleland North yona elabantu abangu 201. IMashonaland West ikuzinga lesithathu labantu abangu 137 ilandelwa iHarare elabantu abaphose bangene kukhulu 99. IMathebeleland South yona ikuzinga lesihlanu lezigulane ezingu 87. Ababalisi bakhala ngokuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu ezikolo okuyinto efaka impilo zabo kanye lezabafundi engozini enkulu. Ezinye zalezi zikolo zigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High, iChinoyi High leAnderson Secondary eseGweru. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Into engani iyasimangalisa ukuthi igovernment ithatha isikhathi sakho kungani abaku-accept. Seziziningi izikolo ngithemba sonke siyakubona emaphepha ndabeni lalapha kwe-intanethi ukuthi seziziningi khathi esivinde eMashonaland sezikhona lezisebenzi kwezinye izikolo lazo sezibanjiwe i-COVID ezisebeku-isolation. So esikuchoyo ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazospreada. Sasivele sakukhuluma vele izikolo zingakavulwa kudala khona le sizithi ababalisi labantwana abetestwe izikolo zingakavulwa.
Abanye bathi izikolo kumele zivalwe kanti abanye bathi zingavalwa. Ngokubona kwenu kumele kwenziweni?
Okuqakathekileyo kakhulu singakadecide whether izikolo zivalwe kumbe zingavalwa ukuthi one, uhulumende avume a-accepte ukuthi COVID ikhona ezikolo and COVID isibambe ababalisi labantwana. Number two, testing of both teachers and pupils should have been done in the past, but since khathesi sokuvele sokonakele sithi ayenziwe ngokuphazima kwenze ukuthi kwaziwa umntwana olayo longelayo. And number three, i-government yethu kumele improve i-infrastructure ngoba kathi sokwenzakala izibhubhubha abantwana baningi eklasini khona umthetho we-COVID ukuthi abantwana lesi asibaphunguleni babe balutshwana. I-government make sure ukuthi i-provision of infrastructure lokhu obviously songokwa next year njengoba bevele bengehlulekile ukukulungisa lo nyaka, at least bengakulungisisa kuqhatshwe abanye ababalisi abazancedisa ukufundisa kungabi ngabantwana abaningi kuklasi eyodwa bekhangelelwe ngutitsha. Plus, i-government, I provide ama-sanitizers, amanzi, all the World Health Organization requirements eyakusuggestayo ukuthi akube lezinto ezinje ezizavikela umkhuhlane we-COVID from spreading.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uzaqhubeka efalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla lapho abemele ethule khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umantshi ohluza loludaba ubethembise izolo ukuthi uza kwethula isinqumo sakhe namuhla. Kodwa igqwetha likaMafume uMnumzana Tonderai Batasara utshele iStudio 7 ukuthi bamangele sebetshelwa ukuthi umantshi lo ubengabuyanga emsebenzini namuhla. Ngokunjalo uthi sebezaphindela njalo enkantolo ngomvulo. UMafume ubotshwe ngolwesithathu esetheswa icala lenkohlakalo elisukela kudaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ngumasipala. Ibandla lakhe le-MDC Alliance lithi lokhu yikuhlukuluzwa okusegcekeni. Kodwa iZANU PF ithi uhulumende ulwisa inkohlakalo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu, ngabe kakulansolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance? Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitandazi ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu ku-local government, ku-national government, kumele bungakhathaleki ukuthi ngabezanu PF noma ngabe-opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahloniphe amalungelo abantu, bangatshontsheli abantu. Kodwa ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Kodwa kuyikuhlukuluza, kuhlukuluzwa abantu be-opposition, kuvikelwa abantu bezanu PF.
Yebo, iMDC ithi ikuhlukuluzwa kodwa iZANU PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngitsho labo abezanu PF bathi bakhona abaningi asebebotshiwe.
Lokhu esikubonayo yikuhlukuluzwa okusegcekeni, yikungahlonipha amalungelo abantu, yikungahlonipha umthetho. Yilokho okuthiwa kakula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona umele ulandelwe ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kaulandelwa kulandelelwa abantu beopposition ibaba bochwayo ibaba thwaliswa nzima abangene bangaphi bail njengobona nje umantsi eborda elizwe lonke siya lapha thanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese stokisini into engalandela umthetho le into ephula umthetho into ephula amalungelo abantu bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amaningi ukuthi angeke uphathe abantu bezibabho ngalindlela abantu kumele bavikelwe ngumthetho baphiwe ibail bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni hayi ukubahlukuluza ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze maphandleni abesifazana abanengi bathi bebethwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yokuhlukuluzwa ngabesilisa ezindlini i-domestic violence kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Albert Ncube uyalandisa.
Ukukhala kwabesifazana laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele agoqelele eZimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lanxa abadala besithi nduba yakhe muzi, omama baxoxe lalo umsakazo bathi kukhale kakhulu kweminimizi ngesikhathi se-lockdown. Bathi imbangela yokuxabana obekugcina kusiba khona ngoba izimuli bezihleli ndawonye okwesikhathi eside ngitsho lamalungu omndeni avele ngaboni ngaso linye kugcine kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitsho lo manyano wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi lizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMantanangome eKwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lo baba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bebevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka wonalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umntu lomunye uyabe ezondile.
Esinye njalo isakhamuzi seMantanangome unkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni kuthatha njengesiko.
Uzokuthiwa lisiko ulo lomkakho nxa kukhulunywa ukuthi hhayi vele kuyatholakala imizinjalo akulamuzi ongathunqa intuthu.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapi bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kutsho unkosazana Khamukelo Ndlovu oyemhaliphe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa lisemacansini umama yale ubaba amfozi yilo udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma unkosazana Siphathisiwe Ncube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluza umama lamantombazana nesandla silukhuni ukuze umkhuba lophele eZimbabwe.
Ukuhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ehlukuluzwe phambi kwabantwana, hayi yinto ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntutu Onyathi oyisakhamuzi seManama uthi buze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni sibonisaneni sakhisaneni ngokuthula langokubekezelelana lapha emakhaya.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma kuleviki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulwisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunxa zonke zempilo ezigoqela ezindlini emsebenzini lakwezinye iindawo ezishiyeneyo. Umkhankaso walonyaka we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence osungulwe mhlaka 25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka 10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect. ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajonde neGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPraxedes Jeremiah, ngimele uStandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wePhumula South edalele ePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlamu ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhla ka 25 owe 16 days of activism against gender based violence.
Mhlaka 25 silonjile, we painted Harare orange, everyone wayegqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kalise from ikakhulu omama bahlukumezeka emsebenzini. So sila ma-programs ezithi okwakhathe sesine-petition enye esayiphushayo ukuthi ingene ephalamenti ekhangele ukuthi omama baya-abhuza nxa esikhathini sosathile imsebenzi or bapromothe laphana emsebenzini. Sizabhoda layo sizama-views abantu, then labo umsasa project bazabe bebuya labo befundisa mama amalungelo abo futhi izinga mama engafuni emaqansini ulelungelo eligcwelele ukuyalo emaqansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulakho ukuthi mama izinga esikhathini efunta angene laye emaqansini, but abantu bazamtshela ukuthi umama ulapho ukuthi azivike layo athini, not ukuthi sezahlala athini ngenyanga zonke. Hayi, sitshelo khonapho ukuthi abanye obaba baya befuna ukuthi izinga umama esikhathini angene laye emaqansini. Ngela nxa ethanda kubeletha umntwana engawintaba kumbe engamungela esikhathini ubaba uyabe sefuna ukuthi baqalisa injalo. So sikabalaza inhla zokwafundisa omama ukuthi banakho ukuthi ngendlela epolite nokuthi ngendlela leyani yokulwa laye ngichazele ukuba ukuthi hayi babokunje kuyabe kungaseyikho okunye kwangikhona kokufuna sokukhoza izinto ezingabothenza.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Yes, khuluma kundlela beselupani national yethu owabomama ikhuluma ngaye i-gender violence, but nxa sesingena endabeni zezakhonapho asibi labomama kuphela, silabomamanyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Nami ngize ngikhayele ovikezayo ngabe ngisikala e-Robertson St Peters bengisengisiza ngapha-ke emathawn.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa besebancane kuludubo olungakanani eselilubonile lina njengamalunga edalela ePhalamende?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho kuthiwa khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha, ethi umntwana ngokuthiwa lama-complications kumbe sekuthiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazenza ukuthi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesembona ungcono ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahamba ayenda kobani. Siyaqungusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nothi ukuthi bayendise abantwana abancane, ngoba siyakuthole kunazele nxa sibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindela khona abantwana, uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years, 14 years, 15 years, u-20
edalele ePhalamende lapho elikhona. Sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dumo?
Kuyatholakala sibili lithi abesifazane njalo kufuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangithole.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe?
Kulokunye okuthi nxa uvele uvukisele ngento yakho uyaku-ignore. Yebo, kungakuwisela phansi, but nxa uvele ukwazi ukuthi le-aim yakho yokuthi ngithuma ukuyamna lapha ungazi ungani ukhubekile, but thanga masinyane enhliziyweni kubhondi ukwazi ukuthi wena i-aim yakho ingathi, ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehlule lawo bangene kwezempukazi ngendaba zokuthi ingabe funa ukushisela vele phansi baku-attracta ngezinto ezinjengazeno, kodwa ungazitela ukuthi even bangaze ba-jekthile manyaba ignowa ngamuva or ngiseya lapho engisinga khona.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu ongummeli wePhumula South edalele ePhalamende. Olivalelisayo okwamanje nguPraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedisi. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Deborah Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezidaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubo siphatheleni la kuzukho. I-situation yemali eZimbabwe esidithorite okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizimisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki, ngeviki uphiwa only 1,000. E-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 USA. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month. Nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele tsholotshwe vele kezi, kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda, plus uyathi usufika ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi uyayihoda.
Na amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinesi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola, kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet, nxa ususiya uyikhovetha ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise, sokule khadi elithengiswayo futhi kwe-net 1 li-100 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena usuthatha $500 ngoba kuzaba le mali lyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yilo lokuthi uyeswayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day ukhanya vele imali leyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yangkhona abakhulumayo nalaba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yangkhona vele ingasasizanga lutho. So nje besilesicelo sokuthi nga uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe i-cover i-COVID time, so icine ibuyi once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khona. So simi sivula amehlo kasekwazi ngoba even noma eseyifaka uhulumende kazange ebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani, siyithola kangaki. Nxa sinanzelela with equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izabe ingena RTGS from this time up to this time, thina yapho ngoba i once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngapi, ngoba really i 600 bond kayisathengi lutho. Ngibe sengithi ngithi thina as BVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi abaningi kuba ngona bayithola kodwa udubo yilona lololo ukuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive
lo ke bekungunkosazana Debra Mgasa ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Krisa. Siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa oleqembu ledinga enmakhuba boys lona eselethu leidlalade lesibili elilesihloko esithi lengoma. Leli qembu litabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa. Waleli qembu udinga
ngibonge njalo ithuba elinikezwa lona udinga enmakhuwa boys iqembu eliphuma le eTsholotsho endaweni yasenada njengoba ngangithembisile futhi asekuqaleni ngesikhathi ngethula idlala delamla oqala ukuthi nzeza nalo elinye selikhona isayaphambili makhuwa boys libambe kanjalo siyabonga uxhaso lwenu
idlala deleli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi izihlobo imali uthando iminyaka ophezulu kanye lethi nizovuma Tenga idlalade litholakala ngapi?
Ngiyatholakala enambeni yami 0627897475. Uyasho ukuthi ukuphi nendawo and then mina ngiza kuthumelela ama-CD lapho yabukhona.
Yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Kubalandeli engakusho ukuthi ngiyabonga. Cela linisupport njengoba lalikwenzile last year kunyaka odlulile. Lakuleli CD sengizenalo. Ngiyalicela sihlobo zami. Siyazidinga izandla zenu. Ngiyabonga kakhulu. Liphephe phela ku-corona.
Uphuma ke enkundleni udinga enmakhuba boys ngale.
Nasindaba amadoda. Yala babantu abandisa ngephayini empilweni emadoda. Bejika lapho yasukela ipote enduleni emadoda. Ithi nzazela amathupha mina.
Dinga en makuba boys beqiba ke uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela ku-275 kulandela ukubhubha koyedwa kobulawayo izolo. umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impela viki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo Ngontunga.